do kongwe amangalisa kakhulu kuye kuthusa ngoba ngibona ibizo leselifunele kangaka singabuyela emuva endulo khonale lapho kwakubhadala khona besebenzisa lo kuthiwa i-butter trade yokutshintshana impahla ibuyele khona phana esasikhona shuwakathi ye-21st century.
Manje lina njengababalisi kukhona yini elikutsheliweyo ukuthi imbuzi lezi ziyagcinwa ngubani zeluswe ngubani?
Leso yisimanga lathi sikuthola kuma-news sipongukala kwi-newspaper asikatholi official ncwadi ezisho ukuthi into yakhona iyakinjalo kodwa khona kuvele kuyamangalisa ngoba imbuzi yakhona uzayithi yimalini inkukhu uyithi yimalini uyake uvele ivalu uyawuyi-athatha khonapho yikho uyashupha khona ngingaba le mbuzi zami bathi imbuzi eyodwa ye-$50 ngafuna ukubhadala i-$50 bayawuthini ngamsezingi-2 sokuyi-75 bangiphi-change eyimali wonke abantu besikolo ngakuthi babhadale ngembuzi i-change yakhona iyabe.
Manje njengababalisi kukhona yini eselike lacabanga ukuthi lizakwenza ngodaba lolu kumbe khona ukuzwisisa ukuthi kuyahamba njani?
Indaba leyo ukuthi siyiza siku-holiday le siyibale kuma-newspaper siku-holiday mbona uthi ukuthi na after i-independence holiday sekubuyele emsebenzini izafanele ilandelele kuzwakale ukuthi kade kuthiwa kuzasebenza njani into yakhona ngoba uthi ukuthi kufanele kwakhiwe izibaya ngasikolo ngasikolo kuqalise ukufuywa imbuzi ezizathengiselwa bani njengoba imali yakhona iyehluphayo zithengiswe njani kube nenye i-butter trade futhi ababhukubhela zoziyowathenga ngembuzi lapho yabo zothenga khona into emangalisayo.